engxenye abababandaphikisayo laba labo kuyakuvala ukuthi babe bathathe sikile indaba yezimbabwe kakhulu bayibambisise babalekele ungathi kuba selfish ngasenzelo bani kuba ngathi amaxanxayengene ekhulunyiswana kunganceda ilizwe lezimbabwe ngoba lesi kungathi bayadubeka iphonoma yifo abantu bayathotha imisebenzi amasektor avaliwe so-ke ngenxa yokuthi umbuso wezanupiyengxenye ama-political parties lawa engakhanya abe civil serious axoxisane avumelane ukuthi come 2018 bangaxokozeli bonke bavumelane hayi kube lo muntu oyedwa abangupresident ongalwisana lo mgabe futhi babuyavumelana ukuthi hhayi kulama-constituency abokuya kumkhona omunye wabo bona bengaphithisani ngibona ngathi ngaleyo ndlela phose leli lizwe kungalinceda so-ke sithemba ukuthi engxenye khathesi bazozama ukwenza ubungcono babo bonke.
Umnumzana Mkhwananzi, wena ubona njani udaba lokukhulumisana lona?
Mangithi-ke mina uma ule bandla elithi lona lavotelwa labekwa embusweni ngabantu kukhetho lolo ludluleyo luka-2013 kodwa kubonakale sebekhipha isimemezelo sokuthi amabandla lawo abathi bawehlula sebewacela ukuthi aze enkundleni baxoxisane kusuka kukhuluma indaba ende kakhulu ngoba kusuke kuveze khona ukuthi nalokho kunqoba abathi bakwenza kusho ukuthi kwakungekhona ukunqoba kweqiniso nezithembiso lezi ababethe bazozenza sekubehlula ukuthi bazifeze njengokuthembisa kwabo. Yikho-ke kumele sikuthathe njengokuthi ibandla lezalo liyavuma ukuthi selehlulekile, izwe laseZimbabwe likhulu kakhulu liyalisinda ukuthi lingalithwala liyilo lodwa, yikho selikhiphe uncuso kwamanye amabandla ukuthi aze kubanjiswane kukhulunyiswane kukhunyiswane umlotha kulungiswe ilizwe. Bese kuthi ngalolu hlangothi lwalabo abaphikisayo, yebo njengoba ebekile okasibindi, ngivumelana naye ukuthi kuyadingakala ukuthi kube nokubambisana nokuxhasana ukwenzela ukuthi amandla okunqoba labo okuyibona akukade baphatha ilizwe balidiliza laba yilokho eseliyikho khona basiphuke esikhundleni ma kuyongenwa kukhetho luka-2018 ngoba abantu bezimbabwe sebekhathele.
Mnumzana Sibindi, inkulumo lezi zigoqela iZANU-PF, sike sezwa abanye besithi hayi vele nxa kule ZANU-PF phakathi bangaqali, wena uthini ngalo?
Okuza kunanzelela ukuthi kuthe laphana kusiba lo hulumende womanyano sananzelela ukuthi iZANU-PF yayiklaimile ukuthi iwinile ithe isibonke izinto seziyehluli i-economy isitshona akusamanejeki lutho sebezesika lokubusa kuhle basebenxusa lama-political parties i-MDC zombili ezazikhona leso sikhathi ukubana bangene embusweni wemanyana. Esakunanzelelayo ngaleyana umanyano kahulumende ibona ungathi wancetha ukuthi uvuse iZANU-PF yayisifile. So-ke engxenye engingakutho mina ngokunanzelela kwami ukuthi kade esingananzelela iZANU-PF kuthi yayibona ukuthi kuyisinsi ukuthi iyafa khangele ubona ukuthi indlela abalisana ngawo kwenzakalani ephathini yabodwa sakhulume nge-economy vele bona bodwa bayaxabana namhla umxotshelo kusasa umxotshelwana kusasa umxotshelwana khange ngathi akusela kuthembana phakathi kwebandla leZANU-PF. Ngokunjalo-ke i-economy futhi layo abalampendula ngonje uba umkhwanazi esitsho ngivumela layo futhi sokusegcekeni ukuthi nxa iZANU-PF sizama ukuthi kathesi incenge lamabandla ukuthi abuya bazoba ndawonye indlela futhi yokuthi bafuna ukuthi bavuswe emathuneni. So-ke mina engingakutho yukuthi hhayi amabandla la amanye aphikisayo angavumi ukuthi angene umanyana leZANU-PF. iZANU-PF ayime yodwa izele ilizwe lelile esimele yiyo elize laba yilokho yikho khona soka izimele yodwa amabandla abambane wodwa la ama-opposition iZANU-PF bayitshiye yodwa ngoba bengangeni kumesiyayo ngoba vele siyayibona ukuthi hhayi kukhanya ungathi kathe siya sibile ekucingeni wayo. So mina ke ngingakutho.